Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 4 kuZibandlela 2020. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Inani labantu abale COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho, ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma communities bathe baba lokululazisa ibanga elahanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke ku-community.
Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose yathoba ninombili 774 izolo kuphela.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile, ngumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina kulahlekele okofuzwa.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo, obhubhengo lwesine lweviki edluleyo, ubekwe namhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa wokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanselaya kumakhulu phosa athoba minembili 774 izolo. Iningi labatholakale bele gcikwane leli ngabeHarare abangamakhulu aphosa afike ayisithupha 571. Kukanti njalo abantu abakade bevakatshile elizweni bevela kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi bakhala ngenhlawulo yokuhlolwa iCOVID-19 ukuze bathole ingwalo eziveza ukuba abala mkhuhlane ezidingeka ukuba benelise ukuhamba bebuyela emsebenzini eMzansi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka kweCOVID eZimbabwe sokwenze uhulumende athathe isinqumo sokubuyela kuhlelo lokuvalela abantu ezindlini olelockdown ukuze kwehliswe ukumemetheka komkhuhlane lo. Udokotela Bathabile Dlamini usona uzulu ngokungalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inani labantu abane-COVID-19 kobulawayo kanye laseHarare silokukhathazeka kakhulu ngalokho, ngoba kuyabonisa ukuthi abantu kuma-communities bathe baba lokululazisa ibanga elahanjwa igciwane le-COVID-19 lapho selithe lathi umemetheke ku-community.
Unkosikazi Melissa Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi umumo okhona manje ubangelwa ukuthi iZimbabwe ibisiyekethise iziqondiso ze-COVID.
Umkhuhlane ukhona, siyawubona ngendlela abantu abafa ngayo kulezi nsuku. Lokhu kusitshengisa ukuthi asikulindelanga njengelizwe. Ukuya ku-lockdown kuqondile, kodwa indlela okwenziwe ngayo yiyo enganasiyizwisisi njengakobulawayo. Kulesikhathi lapha eyake yabamba khona i-COVID kobulawayo, kodwa kuzange kwenziwe lutho. Khathesi sesigijinyiswa ngoba sokuseHarare, abantu babhizi bathenga izinto bejahile belungiselela lokhu okungekho kuhle ebantwini jikelele. Nxa sikhangela ukuthi abantu abalamali bavela kwelinye ithebo.
Umnumzana Dalubuhle Moyo isakhamuzi seNkulumane uthi ikhefu leli yilo elenze ukuthi inani likhuphuke kangaka.
Indlela ama COVID cases asekhwele ngakhona ngesikhathi sekhefu le Christmas le New Year iyamangalisa kakhulu. Kuyabonisa ukuthi abantu besesiyeke sithisa umkhuhlane lo sesiwuthatha kalula.
Kusenjalo, izizalwane zeZimbabwe esezizama ukuphindela kwele South Africa zikhala ngendleko yokuhlawulela ukuhlolwa ukuba kazila COVID-19 ukuze zithole incwadi zokuphindela emuva. Unkosikazi Senzeni Ncube ngomunye wabakade bevakatshele izihlobo eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Sivakatsha nzima ukuzobona izihlobo zethu emakhaya. Sikhangele isikhathi esesisihlele endleleni sizama ukubuya, kodwa kulobunzima ngoba sijunyiwe imali zokuya testa asilazo ngoba lathi khona le besingasebenzi kathesi sokumele sibuyele ilockdown iqala kusasa kodwa asikabi lolutho olubambekayo ngenxa yokuthi yokuswelakala kwemali.
Ngekhefu abantu abaningi bebevakatshile ukuyabona izihlobo labangane eZimbabwe lokwenza imicimbi lamadili wokujabulela ikhisimusi lomnyaka omutsha. Lokhu kwenze iCovid yamemetheka ngesiqubu esethusayo. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi ayisikhombisa lane i-774 babanjwe iCovid-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Leli nani lethu seyilizwe lonke ngoba kuyilo eliphezulu elizweni selokhe kwaqhamuka lomkhuhlane ngombimbitho omnyaka odluleyo. Abathathu babulewe yilomkhuhlane izolo bakhuphule inani lasebelitshonile laya kwabangamakhulu phose amane i-380. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe waqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanhlanu i-15,265. Asebepholile bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lane 11,574. Abalokhe begula bona sebezinkulungwane ezedlula ezintathu i-3,311. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe namhlanje edolobheni leGwanda lapho iningi elimchaze njengendoda emadodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bonke abakhulume emngcwabeni kaMaduma bamchaze njengendoda ebilesibindi njalo izinikele ekuthuthukiseni impilo kaZulu kwesigabeni sakhe lelizwe lonke jikelele ngokubona ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa. Unkosikazi Thembile Khumalo ubabakazi kaMaduma okhulume emele umndeni uthi abadabukile kakhulu njengemuli.
Ubekezela uhlalile phakathi kwenu khona lapha limbonile engumntwana obethobekile engumntwana obephangisa ukwenza izinto. Thina silahlekele kofuzwa siyabonga uNkulunkulu osesiphethe kwaze kwaya lapha. Siyathandaza ukuthi avuse omunye ubekezela ozakuma angena ezicathulweni zikabekezela futhi magcwale yonke indawo. Silusizi thina bakofuzwa.
Umntana kuDenzel laye okhulume kulomngcwabo uchaze uyise njengomuntu obelothando.
Maduma wayendoda eyayithanda izihlobo zayo. Akula ndawo lapho uMaduma ade sizawuthiwa kulo hlupho khona angahambi khona. Okuhamba kwamaduma kusizisa ubuhlungu kakhulu. Abantu abakhe silahlekile, asisela omunye ozasinika uthando kade sizaliphiwa ngumaduma. Kodwa sithembele ukuthi lapho akhona ubaba usendaweni engcono kulaleyo kade khona lapho.
Umnumzana Bethani Ndlovu isakhamuzi saseGwanda uchaze uMaduma njengendoda ebikhaliphile.
Ubekezela okulobuchopho obedlula iminyaka yakhe yokuzalwa. Ubebanzi njengomzimba wakhe engqondweni yakhe. Ubekezela was very brave. Ubengesabi, ubesazi ilungelo lakhe. Ubengalakuthi longubani. Ubekezela futhi yihero.
Lawo mazwi agcizelelwe ngumnumzana Thandeko Zinimkandla wako waba ngumeya weGwanda othi imisebenzi kaMaduma idala ukuthi ayazakale elizweni lonke jikelele.
UMaduma wayezigqatha ngumela amalungelo abantu. EHarare bebemazi, koMtare bebemazi, koBulawayo bebemazi, amapholisa bemazi, amaCIO kaPresident's Office bebemazi. Kodwa konke lokhu azange kumthelele uvalo. UMaduma singakhuluma ngaye kuse ngobana uwesenhlanu seneziningi. Masigoqela konke sithi uMaduma ubeyindoda emadodeni.
UNkosikazi Bridget Ncube wenhlanganiso ye-Research Advocates Unit uthi inhlanganiso ezizimeleyo zilahlekelwa kakhulu ngokubhubha kukaMaduma.
He was a good advisor. Ukuthi nxa singathi Maduma silento nje sifisa ukuthi siyenze, ubesicebisa kuhle asitshele ukuthi kuyini esimele sikwenze, kuyini esingamelanga sikwenze. U-2021 iyaqalisa, kuyini esizakwenza, siba-advayiswa ngubani?
Umnumzana Marvin Dube owenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi uMaduma obengunobhala jikelele wanhlanganiso udlule lokhelelwa inhlalakahle yezakhamizi zaleli dolobho.
Wenze umsebenzi omkhulu kakhulu eGwanda, sesikhangelele abahlali beGwanda. Ubelisa ukuthi municipalities ithathe over plant leyana yamanzi. Unfortunately isitsha esihle
basidlele.
UMaduma wathola isicoco sokulwela amalungelo oluntu ngomnyaka ka 2014 lo 2016 esezimba National Human Rights Defender unanzo imisebenzi yakhe yokulwela amalungelo oluntu. UMaduma obhubhe ngemva kokugula kwesikhatshana eseneminyaka engamathumi amane lasiyagalombili yokuzalwa uNgcathi eGwanda njalo uthiye abantwana abathathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa owokuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi kulalabo abathi bekufanele uhulumende we-ANC akhuze uhulumende we-ZANU-PF ukuba achiyane le mkhuba yenkohlakalo eyiyo esibulele ezomnotho. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Umkhankaso osungulwe ngempela veki nguhulumende weSouth Africa ubone kuthunyelwa abebutho, ama-helicopter, amapolisa lezinye ingatsha zomvikela emngceleni weZimbabwe leLimpopo. Imigwaqo esuka eBeitbridge ilubhekise emadolobheni achiyeneyo akwele South Africa layo isigcwele abezomvikela abazama ukuvimba abeZimbabwe laba. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Aaron Mtswaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sekubothwe amakhulu ezizalwane zeZimbabwe.
They catch 500 every day and them back. There are people who are being helped to cross. By Zimbabwean soldiers, I saw it.
Kubotshwa abantu abedlula amakhulu amahlanu ngelanga. Kusetshenziswa ama roadblocks, indizamtshina, lezigebhe.
We are putting a lot of firewalls. We check COVID-19, we check the passport, we search the bus.
UMnumzana Mtswaledi uthi kuleli qula kulalapho abazama ukungena elizweni bengela mapasipoti. Bakhona njalo ababanjwa bezama ukusebenzisa incwadi zamanga zokuthi abalawo umkhuhlane we-COVID-19. Iningi lezalwane zeZimbabwe sebenza kule South Africa bezisekhaya kukhefule khisimusi kati manje sekwisikhathi sokuphindela emsebenzini. Baningi-ke abasebenza kule South Africa bengalazo incwadi esemthethweni zokusebenza, abanye lamapasipoti imbala abalawo. Leli nyathelo likahulumende weSouth Africa selisolo kakhulu zinhlanganiso lamabandla ezombusazwe aweZimbabwe kwele South Africa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa njalo nginobhala jikelelo webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi aluba ibandla le-ANC lesibindi sokukhuza eleZANU-PF ngemikhuba emibi ewisa umnotho ngabe lonke lolu hlupho alukho.
Kuyacaca ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe ngama-policies, ama-economic policies esiwalandela kanti le nkohlakalo i-corruption yikho okwenza ukuthi umnotho ufe, kwenza ukuthi abantu abatsha ikakhulu abeZimbabwe babone okungasela sizathu sokuthi badinge umsebenzi eZimbabwe bakhethe ukuthi baze eSouth Africa.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Trust Ndlovu yena uthi yebo abatshotshozela ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kodwa-ke i-ANC layo ilesandla enkingeni ezibhekane leZimbabwe.
Kuba nama-elections njalo bayahamba laphayana bayavumelana ngenkohlakalo yenziwa yiZanu yokuriga ama-elections. Futhi-ke uma kumele bangenelele abazimiseli ukuthi balungise inkinga zalapha.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele-South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza ukhuthaza iSouth Africa ukuthi ihloniphe amalungelo ezihambi ngesikhathi qhuba lo umkhankaso.
Would want to advise and urge the South African government to make sure that those who seek to enter legally are allowed to do so, and would want also to urge our fellow brothers.
Sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphathe zonke incwadi ezisemthethweni ezidingekayo ukuze zivunyelwe ukungena kwele-South Africa.
Is expected in any country.
Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube yena uthi iSouth Africa yazi mhlophe ukuthi lumkhankaso awusoke umise izizalwane zeZimbabwe ukungena kuleli, kanti-ke iyakwazi mhlophe efanele ikwenze ukuze abeZimbabwe laba bahlale lokusebenza elizweni labo.
Ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe akutsho kuphela ukukhuluma lohulumende obusayo,
kodwa amabandla onke eZimbabwe asephalamende langekho eParliament lezinye inhlanganiso eziphethe uZulu ezifana lamasonto inhlanganiso ezizimeleyo izinduna ngoba kufanele ukuthi ekugcineni sihlangane ndawonye sibe lombono omunye sifuna umphakathi weZimbabwe uzivambele wona amandla okulungisa lokho okuhambe kubi ngokomkhonomi lakwezepolitiki
imizamo yokuthi ingakuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ngalolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni mele silo 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokuqiniswa kwezifundiso ze lockdown. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Emihlanganweni ehlukeneyo enziwe ngumvulo abanini bamashare kunkampani elungisa imota yehlobo lwe-Fiat Chrysler lelungisa ehlobo lwe-Group PSA bavote bevumelana ukumanyanisa amankampani lawo mabili okuza kwenza ibe yinkampani yesine enkulu kangaka emhlabeni jikelele elungisa imota ngobuningi. Ingcwethi ezicubungula indaba zokulungiswa kwezimota lezomnotho zithi ukumanyana kwamankampani lawo mabili kwenziwe ngenhloso yokubana aqhubekele phambili esebenza ngoba ezimele wodwa abesedibana lenhlupho zokuqhubeka ngomsebenzi. Lanxa ingcwethi zezempilakahle bezikhuthaza njalo njalo ukubana abantu bengahambahambi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha kulabantu abedlula izigidi ezilishumilane 14 million abasebenzise indizamchina phakathi kwamaviki amabili edluleyo ngekhefu kwele Melika ngesikhathi lisidla ubhedu igciwane le-COVID-19. Ilunga ledale lephalamende elimela iCalifornia uCongresswoman Nancy Pelosi ukhethiwe njalo ukuba abe ngumlawuli weleli dale lephalamende kwele Melika wahle wafungiswa kanye lamalunga leli dale amatsha akhethwe ngulezi.
Umongameli Donald Trump ngempela viki utshayele ucingo esinye isiphathamandla sesabelo seGeorgia asitshele ukuthi kumele adinge amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lambili 11,780 angenza ukuthi anqobe kukhetho lukamongameli kuleyo ndawo. Lokhu sokuzondise abanye abakubandla lakhe leliphikisayo elama-Democrats abathi umongameli Trump ufuna ukuguqula ngokungekho emthethweni impumela yokhetho lwesabelo lesi lapho kwanqoba khona umnumzana Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzwakala ecingweni encenga umnumzana Brad Raffensperger ongusiba lukhulu wesabelo seGeorgia obelegoda lakhe umnumzana Van Jemen esithi ufuna amavoti la ukuze aguqule impumelo yokhetho esabelweni lesi. UTrump utshele uRaffensperger ongomunye wabasekeli bakhe abakhulu kubandla lama-Republicans ukuthi wanqoba esabelweni lesi ngakho ke kungaba licala ukuthi angalandeli isicelo sakhe. Kodwa uRaffensperger uzwakale ecingweni esithi uTrump ukhuluma amanga awatshelwa ngamagqwetha akhe labantu abethula okungaqedakaliyo enkundleni yeTwitter. UTrump uthe kumele uRaffensperger atshele ilizwe lonke jikelele ukuthi waphambanisa kubalwa amavoti ngakho ke isiguqukile impumela yokhetho. UTrump wanqotshwa esabelweni lesi nguBiden ngamavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,779. Kulamanye amalunga ebandla lama-Republicans kudale le-Senate le-House of Representatives abathi bazaphikisa impumela yokhetho ngolwesithathu ngesikhathi kubalwa amavoti edale le-Congress. Bathi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats eGeorgia, Michigan, Wisconsin le-Pennsylvania. Imithethwandaba eminingi ithi akulabufakazi obuveza lokhu. Umnumzana Busane Mbuso Mtini odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi kulihlazo okwenziwe nguTrump.
enkulu kakhulu lokho esibona kusenziwa uPresident Donald Trump. Ngingathi lokho akwenzayo kungakufananisa lokuthi iWatergate version number 2 siyamuzwa ezama ukufosa ama officials eGeorgia ukuthi edinga amavoti angekhoyo. Lokhu kuyinhlekisa njalo kulesihlazo for i-office ka-president, kumbe ngithi position ka-president. Kuyamangalisa ukuthi kuhlale i-hour elilodwa elokhe ekhuluma into ezingaqedakaliyo.
Uthini uncome kakhulu okwenziwe ngu-Rufus Baker?
Ama-officials e-Georgia amphile i-respect, kumbe i-respect ye-office ka-president. Njalo ngiyananzela ukuthi mhlawumbe bebevele befuna ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini okusengqondweni yakhe. Mhlawumbe yena bengakwazi ukuthi ikholi leyo ivele irekhodwa, ngoba bantu bekwazi ukuthi iyarekhodwa mbona ukuthi bengakhuluma izinto ezinje. But lokhu kuyatshengisa ukuthi i-Republican Party ikakhulu eGeorgia isidiniwe ngamandla kamongameli uDonald Trump. The abuse of the power.
Umzana Sipho Sami Moyo laye olandela ukhetho kwelemelika uthi kuyethusa okwenziwe nguTrump.
Umnumzana uTrump kavume ukuba unqotshiwe. Ukuguqula kokhe imithetho usekwenza ngenhliziyo yobuhlungu ngoba ekwazi ukuba unqotshiwe. Lokhu bantu bakithi asikukhangeleni ngelihlo elibanzi. UTrump usefuna ukwenza into ezingaqondanga ezizakwenza iAmerica ibe ilizwe elisolwa ngamanye amazwe, okuzafanana lokweZimbabwe lapho umgabo wanqotshwa khona ngotswangela wala ukuphuma. UTrump laye usefuna ukwenza into efanayo, atshengisele umhlaba ukuba akula democracy lakho e-America.
Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kulungile okwenziwa nguTrump, ofuna ukuqhutshwe kahle ukhetho kwelemelika loba nje izabelo zonke zisithi abantu bavote kahle ngolwezi nyakenye. Uhulumende kaTrump wabika ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Udubo lokuswela inzalo olutholakala emhlabeni jikelele ludala umonakalo omkhulu emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe, lapho olugcina ludiliza imitshato, ngoba iningi kulawo mazwe liqakathekisa udaba lokuthi owesifazana angenda kuhle kulandelwe kuba labantwana. Ingcwethi zezempilakahle zithi abantu abaningi abangakwaziyo yikuthi lolu ludubo olulakho ukulungisiswa ngendlela ezehlukeneyo okungavimba ukudilika kwemizi lokulwisana kwabemoli. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle ezigxileyo kumpilakahle ephathelane lenzalo zithi abantu kumele bezwisise ukuba udubo lokuswela inzalo alubangelwanga abesifazana kuphela, kodwa labo baba bangaba lakho ukungabi lenhlanyelo eqinileyo yokubumba umntwana lapho behlangana labo mama. Udokotela Mugobe Matsihire eyinye yalezi ngcwethi onhlanganiso yeZimbabwe Society of Obstetricians and Gynecologists uthi kuqakathekile ukuba abachatileyo badinge usizo kungcwethi ukuze bazi imbangela, ngoba ezinye zazo lezinkinga zilakho ukulungiseka okungagcina kuvimba ukuchitheka kwemitshato yabo.
Conditions are curable. The important thing is to be able to come up with a diagnosis. What sort of blockage is it? Is it one which you can correct?
Okuningi kuyalungiseka. Okuqakathekileyo
ikuhlolwa sibone ukuthi singaphathiseka kanjani.
Lesi simo sesamukelwa ngabehlanganiso yomanyano wamazomhlaba kwezempilakahle World Health Organization WHO njengokukhubazeka loba i-disability ngesiNgisi. Umqondisi wenhlanganiso yabakhubazekileyo e-Center for Disability and Development umnumzana Masimba kutshela uthi loba nje lolu dubo selufakwe kuluhlu lwabakhubazekileyo akusoze kwaphathisa abakulesi simo kangako ngoba usizo lungekho oluzwayo eZimbabwe.
Kwamanye amazwe abantu abanama-disabilities kumbe abantu abakhubazekileyo bathola amanye ama-benefits ezingathi kuvela ku-state kumbe ilizwe liyabancedisa ngendlela ezitshiyatshiyeneyo. Lapha eZimbabwe kukhona sibili umthetho kumbe ama-policies akhona kodwa imali yankhona ngokuyimadlana phela ungathengi lutho okuncediswa ngakho.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso ePadare enkundleni Men's Forum uthi ukuswela inzalo ngenye yembangela yokuhlukumezwa kwabesifazana emulini, kungakho lwaluhlelo lokukhuthaza ukubambana emendweni abantu belwise lolu dubo bebonke umfazi lendoda.
Sakhuthaza khona nxa bengakwazi bengahlali phansi nabakhulumisane bebonile ebancedisa ukuthi iproblem kungakwabiyi bese bedinga indlela kulokho bekuyilungisa instead yokuthi eqalise kulokho ozathuhlo ukuklemana ukuthi ubani nguye ongazaliyo ubani nguye ongazaliyo.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuswela inzalo yisimo esokukhubazeka sesihlanu emhlabeni wonke jikelele, sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabayisithupha abasemendweni emazweni awezwekazi le-Afrika ukugoqela leZimbabwe. Lolu hlupho luhlasela abantu abangaba isilinganiso sokuphakathi lokwedlula kutshumi ekhulwini 10.1% lamatshumi amathathu lambili ekhulwini 32% kwamanye amazwe. Lezi ngcwethi zithi imbangela igoqela-ke ukungamanga kuhle kwesibeletho, ukuvaleka kweminye imithambo, isifo sama-fibroids kwabesifazana, ukusela inhlanyelo kubomama, ukungaqinanga-ke kwinhlanyelo kababa, ukukhuluphala kubaba lomama, lokunye okuningi-ningi. Kodwa zithi noma kunjalo sokulendlela zakulezi nsuku zokulungisisa ezinye zalezi mbangela, ukugoqela indlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa emtshineni yakulezi nsuku ebisifakwa esibelethweni sikamama ebizwa ngokuthi in vitro fertilization esitholakala namazweni asathuthukayo afana leZimbabwe noma nje ibiza imali enenge. Umama lobaba balakho njalo ukuthi baphiwa amaphilisi lemithi yokunatha eqinisa lokwengezelela isilinganiso senhlanyelo yabo bobabili ukuze babe lamathuba amanengi ukuthi bengahlangana kuphume inzalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sokani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labantu abatholakale bele COVID-19 liqanse laya kumakhulu phose athoba minwe mbili 774 izolo kuphela. Obelwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo obhubhengo lwesine lweviki edluleyo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19 ubekiwe lamhlanje edolobheni leGwanda. Umkhankaso omkhulu osungulwe yiSouth Africa okuvimba abeZimbabwe abazama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni usolwa ngabaningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.